ukuthi uthi lakhona vele into esiyidingile ngoba besazi ukuthi ngendlela amari Republicans abambelela ngakhona ukuthi uTrump engakhishwa esikhundleni ngoba lesi sibona ukuthi kujengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzosivida ilizwe lethu leli ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela yena esikhathini esidlulileyo abambalwa basejele ngendaba zokuthi ida baxamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka ababebenza be on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanke ama-Republicans asemkhululile khona manje abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kule Melika kulokhu kuthiwa yi-democracy nxa ukuthi njengoba-ke sokuthiweka lakucala. Wena ubona ngazani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje amafishane?
Hayi, khona i-democracy sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akulamuntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela i-democracy erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe i-Russia eranwa khona ngu-Putin onguyena umntandokatiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresidenti akusiyo nkosi ukuthi wenza umathanda kulama-checks and balances akhona. That's why abayibona ababhala i-constitution yalana benza kanjalo ukuthi upresidenti kube lama-checks ukuthi kube lelibandla ele-Congress elikwanisa ukuthi hayi lisho ukuthi hayi ndoda la usuphuma esiporweni la and akusikho i-democracy ethi ayikufuni lokhu. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yoku-make-a sure ukuthi upresidenti akenze umathanda.